Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Lifuga njani izuluka ndaba onamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 1 Ntulikazi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani labalegcikwane le coronavirus abangena elizweni bevela kwele South Africa liqhubeka lokhu liqansa ngemva kokutholakala kwabalitshumi lasikhombisa belalo izolo. Inhlanganiso yetajamuka sesijikile ithi ile themba lokuthi uZulu uzasukumela phezulu elandela isixwayiso sokutshengisela isithi ngoba phose wonke umuntu elizweni usethwelwe nzima ngomumo wezomnotho.
Thina sisebenzisa imessage efikayo ebantwini njalo erelate labantu, njalo siyakwazi umumo obantu ukuthi abantu badubekile, abantu badidekile, bafuna ukutshengisela thina njengenkokheli todwa singemuva kwabantu.
Isisindo sedola leZimbabwe sikhihlikile ngesilinganiso semiklomelo eyisithupha emkambo wemali osemthethweni osekuthiye ingcwethi kwezomnotho zihlaba umkhosi wokuthi umnotho welizwe ususiya emlindini ongelamkhawulo.
Kodwa i-auction kathesi angilathemba elokuthi izasebenza okwesikhathi eside nxa kuyikuthi izimali ezithengiswa ku-auction yona leyo azitholakali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Labalegcikwane le-coronavirus abangena elizweni bevela kwele South Africa liqhubeka lokhu liqansa ngemva kokutholakala kwabalitshumi lasikhombisa belalo izolo. Phakathi kwabantu abangamakhulu ayisithupha 650 abahloliweyo izolo ukuthi bengaba belegcikwane leli na, kulabalitshumi lasikhombisa 17 abatholakale belalo. Abalitshumi lantathu 13 ngabevele kwele South Africa, kuthi oyedwa ubevela kwele Botswana, ikanti abathathu ngabathole leli gcikwane elizweni. Leli gcikwane selibulale abantu abayisikhombisa elizweni. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eyetajamuka sesijikile eyethule umbiko izolo ukhuthaza uZulu wonke ukuthi atshengisele elizweni jikelele kusolwa ukubhidlika komnotho welizwe, ithi ilethemba lokuthi abantu bazayixhasa ngobuningi babo ukwenzela ukuthi uhulumende alalele izikhalazo zabo. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba izolo, umkhokheli walinhlanganiso mnumzana Promise Mkhwananzi uthe kusobala ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uyehluleka ukubusa ngoba esephula ilungelo loluntu njalo esehluleka ukuthuthukisa umnotho welizwe. Uhulumende yena uthi uyazama ukulungisa umnotho welizwe ngenhlelo zakhe kanye lokwenqabela inkohlakalo njengoba sokuleziphathamandla zakhe ezike zabotshwa. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Mkhwananzi.
Ukutshengisela kuyaphumelela, kwaphumelela kakhulu ngoba ngakhangela ngo-2016 zaqoqa abantu batshengisela. Kwaba lempumelelo eningi kakhulu kulelo hlelo lokutshengisela. Okwamanje singakaqalisi ukuqoqa abantu, kukhathesi lapho sesi-announce khona ukuthi sesiqoqa abantu, sesiqalise ukuqoqa abantu, sikhangele ukuthi uhlelo lwethu lwelo luphumelele ngoba thina sisebenzisa imessage efikayo ebantwini njalo erelate labantu, njalo siyakwazi umumo obantu ukuthi abantu badubekile, abantu badidekile, bafuna ukutshengisela thina njengenkokheli todwa singemuva kwabantu. So angila doubt mina ukuthi ukutshengisela lokuzaphumelela kakhulu.
Siyananzelela ukuthi abanye abatshengiselayo bathi bayabotshwa kumbe bahlukuluzwe. Lina lizaphepha njani kulokho? Lizaqala lazise amapholisa? Kuyini elizakwenza ukubona ukuthi labantu abatshengiselayo bavikelekile?
Siyakwazi ukuthi uhulumende ubhizi ukubopha lokuhlukuluza abantu abatshengiselayo okusemthethweni njalo ngokuthula, kodwa thina soze siyekele. We will never surrender our right to peaceful demonstrations. We will never ever surrender that right. So sizawuya phambili sitshengisela ngokutshengisela lokhu kusemthethweni, kusemnqunyweni somthetho esingathi ngesilungu i-constitution. Kuvunyelwe ukuthi abantu nxa belezikhalazo abalazo batshengisele ngokuthula, bengadisturb abanye abantu, bengenzini. So lokhu sizakwenza nxa uhulumende engakhetha ukusebenzisa udlakela nodlame ebantwini abatshengisela ngokuthula, kuzabonakala ngalesi sikhathi. Kodwa thina isinqumo sethu yikuthi sitshengisele ngokuthula, uhulumende azwe izikhalazo zethu njalo a-adresse inhlupho ezihlangane lezakhamizi lozulu jikelele eZimbabwe.
Siyezwa njalo ukuthi lithi lizaqoqana lezinye inhlanganiso ukuqhuba lokhu ukutshengisela. Lingabe lisebenza lenhlanganiso eziningi yini? Sikhangela ukuthi lezi sebenzi e-ZCTU yathi layo kungcono kutshengiselwe.
Thina sizinikele ukusebenza nenhlanganiso zonke ezifuna ingqubela phambili yeZimbabwe, ezihlanganisela abasebenzi, ababalisi, amanesi, amadokotela, amastudents, amavenda, amawindi, amadriver, amakhombi, abangasebenziyo, ontanga, wonke umuntu sizimisele ukusebenza layo. Njalo yiwumkhankaso esiwenzileyo namuhla, sincusa wonke uZulu, wonke inhlanganiso engabe ibona ukuthi iZimbabwe ayimangakuhle ukuthi sibambe ndawonye silungisise izinto, izinto lezi zibe right, abantu bathole labo ithuba lokuphila kahle.
Lo ngumnumzana Promise Mkhwananzi, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eTajamuka sesijikile. Ubexoxa icingweni lesithandekile mhlanga weStudio 7 eseHarare. Isindo sedola leZimbabwe izolo sikhithikile ngesilinganiso semiklomelo eyisithupha emkambo wemali osemthethweni nxa liqathaniswa ledola leMelika. Lokhu kubangele ukuthi ingcwethi kwezomnotho zithi lokhu kuveza sobala ukuthi umnotho welizwe uqhubeka usendleleni yokubhidlika ngamandla. Ekusungulweni kohlelo olutsha lokuthenga lokuthengisa imali yakweleMelika emkambo wemali ngeviki ephelileyo olwe Foreign Currency Exchange Auction, idola elilodwa leMelika belilingana lamadola eZimbabwe angamachumi phose ayisithupha $57.36. Kodwa umkambo wayizolo uhlele ukuthi idola leMelika elilodwa kuliviki kumele lilingane lamadola akuleli angamachumi edlula kancane ayisithupha lantathu $63.64. Emkambo wensitha iblack market ngesilungu, idola leMelika elilodwa belilingana lamadola akuleli alikhulu $100 kusiya phezulu. Ingcwethi ezihlaziya ezenotho zithi lokhu kukhomba sobala ukuthi umnotho uzaqhubeka ubhidlika lentengo yokudla lenye impahla ezitolo layo ikhuphuka. Owake waba umphathintambo wezenotho kuhulumende womanyano ngomnyaka ka-2009 umnumzana Tendai Biti uthi indlela entsha yokuqathanisa idola leMelika leZimbabwe le ayisebenzi. Ngakho uBiti uthi okudingakalayo ukuthi kususwe idola lakuleli kusetshenziswe eleMelika kuphela. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula ezenotho umnumzana Masimba Kutshera.
I-rate le ekhona khathesi $63.74 itshengisa ukuthi iZim dollar kalikabi stable, ngoba sibone last week i-rate ibi-57 khathesi isiyi-63.74 engxenye next week izakhwela njalo. So i-rate le isitshengisa ukuthi iZimbabwe dollar kayikabi stable, asikabi le fixed rate esingathi yiyo i-rate eZimbabwe dollar khathesi.
Ukutshintsha imali ngohlelo lwe-auction lolu olutsha ubona lufika kuzinga yini lokwenelisa ukuqeda ukuthengiswa kwedola leMelika emkambo wensitha i-black market?
I-black market ikhona ngoba i-US dollar elikhona phakathi kwelizwe ilutshwane kakhulu. Othe abalifunayo ikakhulu ku-productive sector abayitholi i-US dollar. Yikho bezinikele ukubhadala amaZimbabwe dollars amaningi ukuthi balithenge i-US dollar ku-black market. Nxa kuyikuthi i-auction lay isibuya le mali eningi eyama-US dollars yokuthi abantu abaku-productive sector kakhulu bangakwanisa ukuthi bazithengele ama-US dollars ku-auction, i-black market ngibona ingasebenzi. Kodwa i-auction kathesi angilathemba elokuthi izasebenza isikhathi eside nxa kuyikuthi izimali ezithengiswa ku-auction yona leyo azitholakali ikakhulu ngabantu abafuna ukuthi bazisebenzise ukuvuselela i-economy yelizwe.
Kulamanye amabhizimusi esizwa kuthiwa kasavumi ukwamukela imali yeZimbabwe ngoba athi afuna irandi kumbe idola leMelika kumbe ezinye izimali zaphandle kwelizwe. Ungathini ngalokho?
Mina ngibona kuyinto enhle enziwayo ekwala amaZimbabwean dollars ngoba siyakwazi ukuthi ama-shops ayakwanisa ukuthi athathe lawa maZimbabwean dollars awahambise e-bank nxa engawafuni. Kodwa ukwalela umthengi ukuthi athenge esebenzisa amaZimbabwean dollars kuyinto embi kakhulu. Abanye bayazama ukuhuga ngokuba lama price aphansi nxa usebenzisa US dollar. Leyo ngibona njengani indlela esingathi engaba acceptable, hathi ukwalela umuntu olamazim dollars ukuthi kawathengi esitoleni sami.
Umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi ecubungula ezenotho ubexoxa icingweni lontungameli inkomo Studio 7 eseHarare. Uhulumende yena uthi wenza konke akwenelisayo ukuvuselela umnotho. Kusasa lilanga lokukhumbula oyingumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Joshua Nkabuko Nyongolo Nkomo. Wabhubha mhla ziku-1 Ntulikazi ngomnyaka ka-1999. Umdala wethu wakhokhela ibandla lezaphu kusukela ngomnyaka ka-1961 laze layamanyana lelezanu ngomnyaka ka-1987. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi ibandla lezanu PF lizakwenza ukhetho lokudinga umgcini sihlalo wesigaba sakobulawayo kulandela ukubhubha kwalowo owayesiphethe umnumzana Absalom Skhosana. Ohlela inhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Victor Matemadanda utshele leli phephandaba ukuthi lolu khetho luzenziwa ngemva kwamaviki amabili. Iphephandaba leHerald lithi inhlanganiso yezenguqu kuzwekazi leAfrica eConfederation of African Football kumbe iCAF isedlulisele phambili imidlalo yenkezo yeAFCON ngomnyaka owodwa kulandela ukuqhamuka kwegcikwane leCoronavirus. Imidlalo yalinkezo ibimele idlalwe ngozibandlela ngomnyaka ozayo kodwa isizadlalwa ngozibandlela womnyaka ka-2022. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Kona libalaleli njalo linjane lonke. Hayi seliqalile ke manje uzosithwasa uzaqalisa idola leZimbabwe imali ebhalwe dollar of Zimbabwe. Not amabhondi seqalile sola babe bhenkile amabhondi sebedliwe futhi njalo labo njengami ngadliwa amatrillion leso sikhathi imali zama ingcwalisa ibhenki imali ngeke imali yami yafela ebhenki azangibona yalisenti sola bama
bambe imali lezo kuthiwa yanekile ingqondo zishiwa zokudlala iy'ngqondo zabantu mani yekela mpete lifake izimali zonshapa ziya expire sokuqala esenye imali maze expire alirivesi ukuthi linikeza abantu imali zangale imali engenayo selisida muntu udlile odlile hhayi ingezinjalo kungani ukudlala amakhasi mesedlala amakhasi ngesitoti ngebhenki hhayi ma uthi amakhasi misalinjukuzelezo
ye salibonani salibonani basakazi bakasutho 7 linjani athina siyaphila ngomusa kankulunkulu ya ngiyalifisela impilo enhle ngoba nathi nesitshela indaba ezizwakalayo not ezizimbobo ezisitshela mbanga ngifisa sibasela ma ngoba bathe umgodi wegweru abantu ababawela umgodi kodwa lina ngapholithi khona aliwana ngobhajiswa umshayo isithi kakhulu aliqiniso-ke msazokuthi into engiza ngiyiqinisa ngithi khona abantu sazibasuto 7 ngane abantu bezimbabwe bonke abantwana bakamthokazi abake bezinuke mani betshanele ukusapota abantu bempumalanga la bempumalanga basincedi ngalutho basifula ngebhukurawuli ngane somusa kankulunkulu ngane mandelo kazisekho kodwa lokho siphambili ngochamisa shambe phambili ngochamisa batshale ochamisa abajoyine ibandla lakomthokazi lithane lento zesithonelezi kathi futhi lina mandela ngaliboni yini khona amathona adoza ingubo esayidini yabo ha nani bakithi ake livula inkophe noma izulu isifa abalandaba kwezilonga ukuthi tshona hhayi bo ake sishiyane lokusapota abantu bempumalanga sesidiniwe thina kabo ngandla ngizwa amazwi ngatsho bengisithi amazwi omla ngali yakhipha olokho ngizama ukuphuma amazwi ami kodwa kuyazwakala ephuma ngangikwazi khona kwenzakalani kumbeni hhayi akulandaba
injani basakazi abahla bakastudio 7 ye hhayi siyazizwa ezombangazwe lezi ezihamba phambili siyamangala nje ukuthi kungani amaphathi esihloneni wona esilwa wodwa uthamisa lo mnangagwa into eyi-1 yamangala nje abantu bathi umnangagwa ye bathi umakhuphe uhamba lo mnangagwa kunento abantu abangayikhulumi besobala ukuthi uchamisa ube liloya likamnangagwa ube liloya likamnangagwa laphana into abayibangayo imathebheleleni owechamisa kwathi umgabe sezakufa kwahamba kwakuchamisa kwakumgabe le kwafunda ipolitics kuyifundiswa ngoyisemkhulu umgabe okuncindezela abantu besindebeleni mina endlini endihlala khona lama abantu abavota abangu-9 vele ngeke bezibe emgcobhe phansi uchamisa wento elikhuluma ngayo kala kada umuntu ole-tribalism vele amvotele ngakhohlwe kade lakhipha amavoti awu-9 ama amavoti ngiwabhekisa le kumqondisi thina sifuna i-9 city zethu ziyane ezazikunkomo leziya zezizifunayo vele singasakufuniyo khona kuvotela ishona since 1980 amashona esembusweni esehlulwa ukuthi ayenze imali esehlulwa ukuthi bazenza abantu abafundile bengafundanga bekhandelana izithupha izithupha zokudiza lezi ezisishoneni lezi abantu abafundileyo bengenza inonsense enjengayonale abakwazi abakwenzayo baphonge ukuvuka besenza izinto imali zabo phonge ukuvuka kukhandwa amaphepha esehlule ukwenza izinto ezihlonishwa ngamanye amazwe kuthiwa ngabantu abakhokheli abantu besishoneni vele abalabo ubukhokheli ngabantu bokulandela emuva kuphela awungeke ukhokhelwe yilaba abantu abanjiswa abantu abangala-oda thinasivoteli vele yena uchamisa wangkhona kakhohlwe kumthwakazi la thinasifuna ilizwe lethu kuphela yena kalibale nje ngesitala sakhe lesathi esifundiswe ngoyesemkhulu umgalo ame ngaso lesi sokutshintsha athatha abantu besishoneni azobavotisela ngapha simbonile labo kambarami bakhe laphana etabloku esenze idoti vele sesimazi thina ukuthi vele yena nguyo le-tribalism enzima ya njalo yena lo mnangagwa into eyi-1 wayeliloya lakho umnangagwa wansebeqambela umakhupha amanga umakhupha wayevele vice president katswangira iqiniswa libeke obala kubhalwanga ukuthi abantu besishoneni umele bekhokheli sesifuna ukuthi itonga likhokheli ivenda likhokheli namakhalanga akhokheli kulabantu abalengqondo amakhalanga la ha sesidiniwe ngalaba abantu besishoneni thina sesifuna imthwakazi ebe yedwa vele asafuni lokho kwesishoneni lokhu kutshontsha imali abantu abatshontshe amabhiliyoni ngapha bekuya bezokhandela abantu amaphepha Abana nhloni bathi abantu babanika 75 US, abantwana babantu abatshona belinda abantu begcina izimpilo zabantu bona betshontsha amabhiliyoni betshontsha amabhiliyoni sekhangathi sebetshontsha izimali zama-health organization yizo abazitshontsha abangazo lokho kuqanjwa ye kule namba enjini inamba enje besenzela ukuthola imali ngabantu ngapha bevale i-industry abantu bengahambi kuhawulisa abantu abaphume labo mnankagwalaba abake bephume abantu besitshoneni ke sibone omunye umhlobo ngiyabona.
Ah, salibonani Studio 7. Hayi, kunzima. Kunzima iZimbabwe mayinje kayihlaleki. Ayihlaleki badala kunzima sibili. Ah, kunzima basakazi bami. Asazi ukuyaphetha ngani makunje. Abadala bathi sayicela ividiyo siphelelwa la ngamagama okukhuluma ngalokho okwenzakala elizweni laseZimbabwe. Ngiyabonga. Niselufane ngundlovu lami. Kuzima basakazi bami, lokhu engiyalibingelela, hlalani lisiqhubela njalo izindaba, qhubeleni izindaba, kodwa lokhu kungala kunje kuzayidala into engalamulekiyo. Kunzima lokhu.
Basakazi leStudio 7, ngiyalibingelela lonke ngaleli ilanga. Ngithanda ukubana ngikhulume kabanzi ngalo umkhuhlane we-COVID. Ye, umkhuhlane lo ukhanya uyaqansa sibili. Kodwa nxa ngikhangele ngibona uhulumende nguye olomlandu, ngoba uhulumende laba abantu alokhe babuthanisa ukwarantayini bengahlolisiswanga bengahlolwanga njalo bengela social distant and qondileyo, khonokho kutshengisa ukubana uhulumende uyehluleka ngoba izinto zakhe kazikwananga njalo kaziphelelanga ukwenza kwakhe. Asisuthiseki ngamabambelo akhe akwenza lokhu. Uhulumende alubana laba bantu ubathesta ngesikhathi eseneleyo njalo kuma-quarantine bathole i-social distant enhle. Ngalokhu uhulumende uyabuthanisa abantu ingazathi yizimvu nje ezisesibanyeni. Awungeke ukela ukukhula umkhuhlane plus ukutesta kwakhe. Hayi, ayisikho esikukhangeleyo thina. Sikhangele ukuthi uhulumende aqinise umkhankaso wokutesta, kodwa hayi, kakwenzi lokho. Njalo kubuhlungu ukuthi abantwana beZimbabwe ngoba imali khanya ziyathathwa ziyantshontshwa, akubonakali ukuthi imali zihamba njani. Ina nxa singazizwa zingena zisiphiwa kodwa ukuthi zisebenza njani, benza njani, kunzima. So uhulumende hayi akabambe indaba le ngendlela eqinileyo, indlela enhle. Ngisibanda
sanibonani bantu bakithile njalo ngezindawo. Hayi, siyabona leli hlazo lenzakala elizweni lakithi leli. Hayi, mina ngiyamangala, kuyangimangalisa loku okwenziwa ngabantu bezanupf, loku okwenziwa ngumnankabo. Kanti le mali ayitshontshayo kangaka uyisaphi oyala ukubhadala izisebenzi ezisiza abantu ezibheka abantu, uyala ukubhadala amatitsha lamanesi, kanti imali yena uyitshontsha uyisaphi umnankabo? Abantu babhekane nomkhuhlane, yena ubhekana nokutshontsha. Buka nje manje le mali ayitshontshayo kube ngamanje yiso isikhathi abonise ubupresidenti bakhe umnankagwa, kube nga ubonisile ukuthi wavotelwa ngabantu ngeqiniso, kube nga uthethe le mali ayitshontshela uZulu wabo wabathengela ukudla ngayo ngoba yimali yabo ayitshontshela bona. Buka nje leli khehla leli uJonathan Moyo, kube ngasikhuluma kanje kusejele, kube nga izakhi iyenza umsebenzi wayo, kube izakhi akusiwe ezanupf, kube ngasikhuluma iziphathamandla zezanupf ziyafika 20 sezivalelwe ejele zibhantinta, kube nga izakhi iyaweza umsebenzi ngoba amasela aweza uPF asegcekeni ayaziwa, bonke bayaziwa eyaphuzethi abatshontshayo sukusayeleni umnankagwa ozibiza ngopresident. Mina kube umnankagwa ngila mafoni wakhe bezonifonela live ngikhulume laye ngoba vele kakusopresident uzibiza ngopresident, umuntu ongcolileyo asopresident lwa, angeke uzibize ngopresident utshontshela abantu imali zabo.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwi ngamafitshane, inkulungwane zezizalwane zakwele Sudan zingene ezitaladeni izolo zitshengisela zisithi zifuna kubotshwe abezomvikela ababulala ababetshengisela befuna uhulumende omutsha nyakenye. abaqoqelo lokhu kutshengisela bathi bazaqhubeka bebamba ngamandla uhulumende wesikhatshana we-transitional authority ukuthi ajezise abezomvikela labo kungakhathalekile ukuthi kule gcikwane le-coronavirus elivimba ukuthi abantu batshengisele. Ele Equatorial Guinea selivumile ukumisa kancane kwakhiwa komduli womngcele le-Cameroon kulandela inkulumo ezenziwe izolo. Amazwe lawo mabili aphinde avumelana ukuthi asuse amabutho kade ebutheni emngceleni lo ngemva kokufa kwabantu abayisikhombisa kulandela udlakela olwaqhamukayo ngeviki edluleyo phakathi kwamabutho amazwe womabili. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwele Melika ngamafitshane. Umongameli Donald Trump uthi uzaqhubeka isenza imihlangano yamarali lanxa kusesatshelwa ukuthi ukubuthanisa abantu abaningi kuzabangela ukusabalala kwegcikwane le-coronavirus. Bakhona abazithola sebele gcikwane le-coronavirus abagoqela iziphathamandla zomkhankaso wakhe emhlanganweni werali eyenzelwe edolobheni le-Tulsa ngeviki edluleyo. Lokhu kwenzakala igcikwane leli seliqale ukumemetheka kuzigaba kumbe ama-states amaningi kakhulu. Sixoxile isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Texas umnumzana Raphael Mthombeni saqala ukumbuza ukuthi umumo umi njani edolobheni le-Texas.
Ye hayi lapha baba mnumzana mbona ngathi okukhona sibili lapha kwelakithi ngapha kulumhlubulo we-South eTexas kusiya lamanye ama-states la ngapha e-South. Umkhuhlane lo ngikhona ukhanya ngathi uyamemethe. Khona ngathi sibili uyamemetheka kakhulu. Uzakhumbula sixoxa ngaphambili laphana sithi mina kuvaliwe kodwa kuvalwa kokona kakubonakala ukuthi kuvalwe emhlobo bani wokuvalwa. Kungathi abantu bavalile ihlo eliyi-1 elinye livuliwe. Manje khona ukuyani ukwenza njiyana yikho sokusenza khathesi kukhanye sokusiba kubi ngokubona kwethu. Ngoba ngithi kwavalwa kodwa kungavalwanga kuvalwa sibili. Then ke kwazokubuya kuvulwa futhi abantu basebezihambela sebehlangana sebekhulumisana besenza konke lokhu bengelala mamaski lamamaski kunjalo. Yikho ke mbona ngathi yikho kwenza sesinkona singathi siyezwa khathesi sibili ukuthi lapha eTexas sekusichaya. Kuyachaya sibili ama-numbers zethu ayakhwele kakhulu emadorobheni lamathathu iDallas, Houston, le-Austin. Kukhanya kuyakhwela sibili kakhulu.
Kuyathembisa yini ukuthi izikolo zizavulwa kuhle ngo-August kungabanga lokumiswa njalo ngenxa ye-COVID-19?
Ngingazi njalo nxa kusiza ezikolo lapho ukuthi zizavulwa kuzavulwa kuhambe njani. Kukhanya ngathi July, August sekungathi kuseduze kakhulu ukuthi kungavulwa izikolo mina ngokubona kwami. Ngoba nxa ukhangela lapha kuzamela ukuthi kuqale kwehliswe ukukhwela komkhuhlane lo wehle uye phansi ukuze izikolo ziqale ukuvula. So ka angazi njalo njengoba beyibona ababakhangileyo abezempilo lohulumende ukuthi kumbe ngxenye baza bafosela njalo ukuthi kuvulwe ngoba okunye okukhathaza yikho lokhu ukuthi babe bekukhangela njengokuthi nxa kuvaliwe kungathi kuyaphambaniseka izinto eziningi. Soke ke ngingazi khonapho ukuthi mhlawumbe ngxenye bazaqhubeka bavule izikolo. Kodwa ke umkhuhlane lo sokukhanya ukuthi awuchaya abadala kuphela. Kuzaba lo hlupho lokuthi labantwana kakhulu laba be-high school kuzabachaya. Yikho ke mbona ngathi engxenye bazabuya bakhangele njalo ukuthi hayi akukafanele ukuthi kuvulwe. Mina mbona ngathi akukafanele ukuthi kuvulwe lapha.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Texas ngapha kwele Melika. singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje uthi sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwanamhlanje. Inani labalegcikwane le-coronavirus abangena elizweni bevela kwele South Africa liqhubeka lokhu liqansa ngemva kokutholakala kwaba lichumi lasikhombisa belalo izolo. Inhlanganiso yetajamuka sesijikile ithi ilethemba lokuthi uZulu uzasamukela isixwayiso sokutshengisela ngoba phose wonke umuntu esethwele nzima ngomumo wezonotho elizweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisa nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voandebele.com.